sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days.
Owayengumholi we-Vio leZebra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status.
Ngoba ubaba uMkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kaZibuse.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemisebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle.
Sesizabona izinto zonke sezidula, imali nengi sikotsha impahla ezilutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awathulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278, kulandele abemaswingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lalo liqansile kakhulu, laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku, wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le-coronavirus ejele le-East Court esabelweni seKwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa, kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okuningi sikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Vusi Muzi Sibanda, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe siyashona ilanga besokukhona futhi ukuthula, abantu sebechithekile. ufikile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesi sigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala kwakungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lakhe lungazwakala khona sesizwezwa ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Peter Maritzburg eMgungundlovu Ndlovu inikeze nayo isinqumo sayo iceleni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Peter Maritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe usengaphinda khulule njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo esokuthi aphume njengomuntu ongaphelanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasichiyagalolunye okusho ukuthi akusenguyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba nakho sibone nongqongqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayambona khona namhlanje laphaya.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC? Lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kuleya ndawo yase-KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayesengumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguyena omxolelayo sebengakhulumisana umlotha. Kodwa uma kungenzakali lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko luvele lukhona phakathi kwakhe ukhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayesengumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi le nto kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli ese-MKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo nobhala jikelele u-Ace Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuney'nsolo ezokukhwabanisa lokho kusho khona ngempela ukuthi kuney'nkinga ey'ningi lapha kakhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Oyengumholi weziyo lezibra umnumzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yeqhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obert Mpofu izolo ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Meshack Velaphi Ncube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu okuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse kahle wabunkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lama politician bayinto kuba ukuphatheka ku politics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia Zambia Alliance of the Congress Zank wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngume ngathi wasuka kuma branch awe Zambia from district level wakhwela waze wafika ku national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s uti labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane esebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale wayengumkhokhelwe eEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Skerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama marital camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutraina ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yiko impopo leyaqala mbudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzoke zofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa awuzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela umuntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali achiye eyilobile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinsikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi seneso okwakukhona elizweni kwakungabahambeli yiko bachiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume dai logo sekwanele
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala ubuyanga ukuswelakala kwemisebenzi iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda kutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni ukubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafas Banda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla
silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sebefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni lokhu kuza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe ishela amandla esithi ngesikhiwa inflation sesizabona izinto zonke sezidula imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane yiyo okuthiwa inflation ngalokho siswele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengominister wezenotho wayithatha ngaphi economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo angazi bahlabezulu ukuthi siza kudlani ngenxa yokuthi iZanu ayilandeli i-economics esemabhukwini ilandela i-economics ezalwa isihlahla akuna mali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama industry lama factory asebenze ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali eAmerica ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khona le America lemanye amazwe ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu ebukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi economic thrust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwani ababusayo esithi ngama-elitis
manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo
mahlabezulu silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisibinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka eyi-41 kungalangitho lokubelo siyabonga ngokukwenza kwenu sesikhangelile kumaprovinsi wonke hhayi liyazama mpela ukurejista noma linqatshwa yiZANU-PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli mahlabezulu iZANU siphelelwe ngumphako yisikhathi kathi esikuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa yiZANU ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZANU sibona mhlophe ukuthi lo nyaka lomnyaka ozayo hayi iMDC Alliance izatshaya intaba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende ubikwa esithi ulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho elizwe njalo uthi amandla emali yelizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Yabo! Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yezifa esokupha inhlonipho yeqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqetsha iqembu leDynamos. Iphephandaba lobulembu beinternet eleZim Live lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, namanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, ukulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle. Cela iCorona iphele, iphele iCorona, sesihluphekile ngeCorona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi eVillage Ngotsha. Ngithi iCorona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengoba besihla esihlezi. Sesihluphekile ngeCorona abantu. Ngiyajabula nxa ngingezwa ngikhuluma lami kuStudio 7. Ngelanga lanamhlanje ngingezwa ngikhuluma kuradio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane kuStudio 7, bonke labasebenza kuStudio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo ngendawo, linjani kodwa bantu bakamthokazi, linjani kodwa hayi thina sikhona tuyilile, siyatuyila. Mine ngikhuluma ngugilibheti, ngugilibheti mathe mvelekezi ekhaya, but ngokuhlala ndihlala eBotswana lapha makomredi, bantu bakamthokazi abahle. Eyi, ndiyayibona nje into eyenzakala ekhaya, bantu bakamthokazi, bantu bakamthokazi, ndiyakubona okwenzakala ekhaya nje ukuthi lokhu befake imali zabo lezi ezingelancedo, kuthiwa imali, heyi imali nje, yeshi. Senze njani bafuthi, senze njani ngini endawo ngendawo. Senze njani ukuthi sithathe ilizwe likaMthwakazi. Sifake imali eyiyo. Bonana kungcono kakhulu kakhulu kulalokho into esenzelwa ngamashona le into lokho befake ukuthi bafake imali. Awulanto inza sifakele indlala mu 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 ukuhlupheka wes. Ungathi zamuthi etinyahlupheka ulala ngendlala naloko umvisele indlala futhi. Hayi khona, hayi khona bafuthi. Asiboneni bantu bakaMthwakazi yalicela. Lonke umthakazi omuhle yalicela libunanzelele ku lokusambe siyivota asambe siyivota sibhaliseni ukuvotela amakomrades sibhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbongi lapha ngisehaburoni lapha sekutswana la
alo everyone yeri yaphila lonke ngasemakhaya aziwe bafo aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sihlala sizo sibamba ensiza siphume ensiza ematopo ke naphana kumdala egohole malaba siphume singene konapha ward 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi esiliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ilithanda tandi ngonapho malumami sasitshovi tandazani juma urit yayi ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuveni uvuke kuhle ekuseni moveni kwenyaka edaluka liphephe bakithi COVID-19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kuhlalela emzini wakho kodwa lelithanda ukuhamba linelisiphathela yonke linyakanyaka le awubakithi lalani phansi keep safe stay at warm mask up daluka moveni ngwenya edaluka nxa
Salubonani basakazi baka Studio 7 abahle nabalaleli baka Studio 7 abahle ngiyabonga mani namuthi ngithole le lithuba njalo nokuhleli ngizwa nje iy'ndaba ezenzeka ekhaya ngaso sonke isikhathi kodwa nathi singamaNdebele ngizophawula lapho kokuqala ngathi nathi sesathanda into zokuncenga kakhulu ozokuba ngosiyacela ngaso sonke isikhathi ngoba nje manje ngilalela ubhuti ufamona lana hayi le ndoda vele ngathi izohlala ingelaso leso sithupha ngoba ingathi ingulungile kakhulu awukwazi lokulibele heye ukusiliya ma ukusiliya okwenzani ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe iyona eyayibhizi kulala abantu wayengayitshela ukuthi hey baba lungisisela abantu laba izithupha namabhebhe ukuze bakwazi ukuthi baphile nabo nje abanye abantu abase weni labo elikhululekileyo akula ukukhululeka lapho into zokuhleli zinjalo sincenga sesikhathele thina abantu sikhathele sicashile ngakho egoli silibele siloko siyafika nabantu befunga ukushaya ma uthole umsebenzi bayabizani ifemu yonke uyithole sigcwele kona kodwa wena yabe uthi wena amalokali akhona lapho abanikazi bendawo bona baqashe ubani yikho kwenzeka nasekhaya manje abantwana bezikolo babhizi bafundisa
Nagota bazo lufunda kanjani isiko lakhe Salibona ni basakazi Studio 7 labalaleli ngiyalibingelela lonke sizobuzana ngilesicelo bakithi lapha mhlawumbe lingangcedisa abantu silohlupho lapha singumdini lapha uhlupho lolu ngolwa kudala into kazihambi nje balisaza empilweni ukuthi kulokunzima njani uhlupho lolu siyazama ukuthi sihlanganise izimali silungiseni labafo wethu sihlanganiseni pho hey abanye bakhanya siyavumelana kahle ukucinyeni ucuke ukuthi umuntu wangkhona kasazwakali sechona phansi izithembisibe zonke kazisaphumeleli pho isicelo sami bengicela bakithi kambe bangapha khona yini abangaba lolwazi labantu abangasincedisa ngohlupho lolwesilalo ukuze mhlawumbe lathi singayenza into ezikhanyayo empilweni ngiyacela bakithi abalolwazi inamba yami izayifaka ngaphansi lapha ukuthi mhlawumbe lingangena kwi-inbox lingilayele ukuthi singabathola ngapha abantu abangasincedisa kulolu hlupho lolwesilalo lapha sesizama sazama lapha lalapha sazama lapha lalapha kodwa kukhanya kuyihlula ngiyacela bakithi abangaba lolwazi kuyele isincedise bakithi mhlawumbe singadlula kulolu hlupho lolu abangasincedisa ngemali ezingcono loba nje abakwanisa ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali bengasinceda bakithi isitshele lapha mhlawumbe singasizakala ngiyabonga
hawu salibonani kulonke ku-Studio 7 ngajabula i-audio yami ma ingafundwa eyishi mna ngisuka ngibheke okunye okwenzakala lapha ekhaya manje esiyayibona imali esifake i50 bond siyabonga kikho konke but into abayenza iwrong ibond lingeke livuse lizwe ilizwe elingelamali lilizwe linjani bona ube bayicabanga njengani mina bengingaboleka irandi oyidola kuke kusebenzi imali mali eZimbabwe ilizwe lingavuka bekhiphe lokho la manje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabond engeka jabule endeka kusebenziswa ngamaphepha lokho into ewisilizwe ngento ilizwe lingela mali ayiba ngiyathajabula imali ngayibala le audio lo Mnangagwa yizo ah sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe
awona umfutshane yakhumeme ebasili kodwa ke abantu fanele belandele kunoko kuthiwoyo amamaski gqoka amamaski belandele konke okuthiwoyo ingcono ngabe ingcono kodwa hey hayi into yakhona umkhuhlane njani ongapheliyo okuhlala kuphela kuqha kule corona uphila kodwa umkhuhlane wakhona uphele ah kumbe hayi ngeke uzaphila abantu bayalandela kunoko kuthiwoyo gqoka amamaski hayi kuzaphela kuzaphela ngiya kwesikhathi akukho okungapheliyo nomasi kumitholotho kokopi ayabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame lokuzondana kwezemelika. Oyimongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuxhumana esethezwa icala lokuphehla udlame. UTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusinhlizweni yakhe ngokuxotshwa inkundleni lezi. Sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bhula kubo Twitter. Kodwa ke into yokuqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungapi akulalapho kungela mthetho khona. IFacebook labo Twitter balemthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguDonald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguBhango akukhethi lokuyana. Kodwa ke nxa kule mthetho imigomo yabekwayo lapha ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame nga ukuthi uzoyisebenzise ukuthi angakhithwa bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwa kuFacebook noma ezabekwa kuTwitter.
Manje nxa kuyukuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump kungaba lengozi na kumbe sekumele bisele bamxolene.
Uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena ngabe waxotshelwani kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani. Uhlupho lwakhe yi-ego ukuzitshela kwakhe lokho asasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala. Kukati yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthi yewa njengomuntu olama advisors akhe bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hamba uyolungisa lokulaloku kwenzela ukuthi uhambe evulelo. Kodwa ke uhlupho lukhona lelo lokuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lelo lovukayo lobhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kuwo Facebook labo Twitter.
Nxa kuyukuthi kaphehlanga dlame ubona ungani wayisebenzisa kuhle na esingathi thina ngobuciko indlela zona lezi zokuxhuma.
Inkundla lezi babugande mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngisho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto. Nxa uthenge imota uyidriver kuchapa imota izagcina kwezi ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nxa ingakulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usuhambe wajayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlala uhlawula ngaso sonke isikhathi. Umnumzana uTrump wathi eqalisa ukusebenzisa inkundla lezi wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku-updata abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi politically simi lapha lalapha lalapha. Kodwa ke ngokuhamba kwakhe qhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu kwinto kuyasebenza seqalisa ukuthi azisebenzisa inkundla lezi njengomuntu odrive imoto edakiweyo wabe very reckless kakhulu enkulumeni zakhe noma ezenzweni zakhe ayezenza kubo Facebook la kubo Twitter okwagcina kusenza ukuthi abe sesimele asikhangelene lezo zakhathesi.
Umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu ubexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye. Isicelo sowayengumongameli weleSouth Africa, uMnumzana Jacob Zuma, sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki elithukela.